Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 kuNhlolanja 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shuwa asikhulumeni iqiniso. La kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi, angiholi, ngihola iTubop. Bese kuthiwa kuTubop yena le yabangiholisa yena ngikhiphe futhi enye.
Abantu abaningi bathi uhulumende kumele alungise umnotho oqhubeka ubhidlika, hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla ngentengo ephansi.
Kumele kube lezinye indlela ezingancindizeli thina ama-ordinary citizens ezokuthi bekhulumela ngazo kuhulumende wethu ukuthi lapho yaphambanisa khona belungisise bengancindizeli ama-ordinary citizens.
Inhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions ipha uhulumende weMelika isikhathana sokuthi esule izijeziso zenotho owazedisa inkokheli yeZANU-PF.
Ukukhwelethwa kwezimbi kungumlando omkhulu, ama-ambulance kungumlando omkhulu, yonke la ma-retail nje konke kungumlando omkhulu, njalo angikwazi ukuthi sizakwenzani.
Ikhansili yakobulawayo ithi kayisenelisi ukuqhuba inhlelo zayo ezijiyeneyo ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota. Umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo olunezinto ezingamajumi amabili athi kumele zilungisiswe ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi uhulumende kumele alungise umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika, hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla ngentengo ephansi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abakhulu belomsakazo weStudio 7 bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukuvula amavinkili la. Abantu abaningi behlupheka ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. Bathi bephula inhliziyo ukuthi uhulumende ufuna njalo ukuthi izisebenzi zithathelwe omunye umthelo we-tax okukhanya engani imali yakhona yiyo ezazisetshenziswa ukuvula amavinkili amasosha, amapolisa labanye abazomvikela. Bathi akuncedi lokuvula isikhwama semali ezisebenzi kahulumende esizabizwa ngokuthi i-Civil Service Mutual Savings Fund esakunceda izisebenzi. Omunye wabakhala ngodaba lolu ngumnumzana Obert Masaraure okhokhela inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ.
The Garrison Shops initiative is not a product of consultation.
Amavinkili la abasitshelanga ngawo sikholwa ukuthi nxa befuna ukwenza loba yini ngemali yethu kumele bakhulume lathi njengesisebenzi. Njengesisebenzi asisoze sikuvumele lokhu. Yindlela nje eyokuntshontshela ezinye izisebenzi ukuthabisa ezinye kuzaxabanisa izisebenzi kuphambanise ukwenziwa komsebenzi.
Omunye njalo wabakhala ngokuvula kwamavinkili abezomvikela lomthelo we-tax unkosikazi Mavis Chuma ohlala eMavuku eHarare.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shuwa asikhulumeni iqiniso. La kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi, angiholi, ngihola iTubop. Bese kuthiwa kuTubop yena le yabangiholisa yena ngikhiphe futhi enye ihambe iyefidimu le yesotsha. Ngithi kumfida aphinde futhi ayethenga ukudla ezitolo ezichiphileyo. Ayi, angingazi ukuthi uhamba njani sibili, siswele abameli.
Umnumzana Gideon Shoko unobhala ubona ngezisebenzi kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi kuyamangalisa okwethule nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Okumangalisayo kokuthi khona kanti nxa sekwenziwa izitori ezamasosha ezabhadalwa ngabanye abasebenzi yindaba enjani yona le? Lake layizwa khonapha emhlebeni ukuthi khona kulabanye abasebenzi ababhadalela abanye, even kumakhampani eZimbabwe la akula obhadalela omunye.
Kodwa omele abatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Munashe Mduta uthi silungile isinqumo esithethwe nguhulumende.
Into yama-Garrison Shop iqakathekile kakhulu.
sikhangele ngoba kuyatshengisa ukuthi uhulumende uyakwazi ukuthi isebenzi zakhe ezihlanganisela laba bebutho laba sesipholiseni laba semajele balezifiso zokuthenga izinto bethenga izinto ezingaduriyo. So into le iyaba protector kakhulu ngenxa yokuthi izitolo ezabe ziphakathi kwalapha abasebenzela khona.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi bazazama ngamandla onke ukulungisa umnotho obhidlikayo loba nje inhlanganiso ye-International Monetary Fund isanda kwethula umbiko othi ilizwe leZimbabwe lizayihluleka ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso le ithi eleZimbabwe lidinga imali eningi yokuphandela uZulu ukudla okudale ukungavuni kahle eminyakeni emine edluleyo kanye lobukhohlakalo okumangalisayo ikakhulu kuhulumende kaMnangagwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kobulawayo khona uZulu waleli dolobho ukhala ngokufanayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabachothoza isinqumo lesi ngumnumzana Efincube unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ungaboni ilizwe selilezitolo ezakhelwa amasotsha kuphela ukuthi wazathenga okuchiphileyo uZulu omningi asale endlaleni elamba. Kutsho khona ukuthi ilizwe seliphelelwe. Sekusesayilomu, sekufile konke. Akulandlela yokuthi uvuse ilizwe ngokwakhela izitolo amasotsha wodwa kumbe amapholisa wodwa kumbe amanesi wodwa. Izitolo zonke zimele zithengise intengo efanayo elingene yamukelwa nguye wonke umuntu, elingene wonke umuntu, hayi lokho sekusenzakala. Kuyabonakala ukuthi uhulumende secitshelwe, selahlekelwe kakhulu ukuthi angawuvusa kanjani umkhono welizwe leZimbabwe.
Umbalisi ofundisa edolobheni leli unkosikazi Sikhangele Ndebele uthi kudida ingqondo okwethulwe nguhulumende.
Isinqumo lesi sithethwe nguhulumende njengamahlabe zulu thina sijabule ngoba sinje lathi singama civil servants athi le holo esiliholayo aleneli. So why kumele abanye abantu bethenge into zijiphile thina abanye kumele sithenge zidule? Kade ayisiyo baba wethu yini? Anti ubaba umele linganisa kade alright even ungaso civil servant laba abanye abangaphandle labo benzeni? Hayi kungcono ukuthi kuhlalelwe futhi phansi becabangisise ngendaba le.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ngqabutho Chabalala uvumelana laye.
Le ndaba yokuthi amasosha abe le ndawo yayo yodwa yokuthenga ngiyibona ukuthi kuyindaba ehlakaniphileyo kakhulu. Ngibona lapho ugovernment uphambanise kakhulu ngoba le nto ayikho fair. If amasosha esiba lesayo isitolo, lamapholisa ezaba lesayo isitolo, bonke abantu abasebenzela ugovernment bezaba lezitolo zabo ezishiyeneyo, o abazali balaba bantu babethenga kuphi?
Lo mnumzana Nkosi Fuzwayo uthi uhulumende kumele abekwazi ukuthi ngowabantu hathi amasotsha kuphela.
I-government yethu itshengisa ukuphelelwa ngalokhu efuna ukukwenza. Ayinakaneli umphakathi oyiwo oyivotelayo, oyiwo oyifaka kulesena sihlalo. Khangela amasotsha kuphela ngoba ukuthi bebekwazi ukuthi bona bayi-government yomphakathi hayikhona oyamasotsha abakuboni konke lokhu. Lapho batshengisela ukuthi bona uMthuli sebehlulekile ukuthi belungisile izwe lonke, so sebelungisele imuli yabo bona. Lokhu asikho ukuthuthukisa ilizwe, lokhu ukubulala ilizwe, ukuqamula njalo ilizwe futhi ukuthi abantu bengabi nokuzwana ngoba abantu ungasebebona amasotsha basebebona ama-enemies.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sebenzile Mpofu.
Singabatwa bakhe sonke, awumela ukuthi anika amabutho namapholisa wonke. Sonke singabatwa bakhe, umuntu umzali lapha labantwana kumele abatreat-e okufananayo, angatreat-e abanye ngcono kulabanye. Ngokuthi singabatwa bakhe sonke, akulamunye singabuya siyekhalaza kuye.
Abakubandla leZANU-PF bathi bayakusekela okwethulwe nguhulumende besithi kuveza ukuba wenza okufunwa nguZulu. Ngimele Studio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF asebehlale phose umnyaka wonke phandle kwamahofisi esigodlo seMelika eZimbabwe. Sebephe iziphathamandla zikahulumende weMelika incwadi eveza ukuthukuthela kwabo phezu kwezijeziso lezi. uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga enhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions bahambise incwadi le esikolweni seMelika izolo besithi kumele uhulumende kamongameli Donald Trump abaphendule kunsukwana ezilandelayo. Incwadi le eyepetition yamukelwe ngobona ngezombangazwe esikolweni seMelika uMnumzana Jeremy Presto othe uzayinika uhulumende wakhe. Kachongo ukuthi uhulumende kaTrump uzakwenzani ngodaba lolu. Obona ngezokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions, uNkosazana Salingoni uthi benze lokhu ngenxa yokuthi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu, hathi inkokheli yebandla lezanu-PF.
Sesibona ukuthi ama-sanctions la ukuthiwa a-targeted ahala any benefits kithi. So besibuza i-government e-America ukuthi isitshele ukuthi njengoba besithi ama-sanctions lawa a-targeted, how have they benefited us thina njengama-ordinary citizens.
Ilizwe leMelika lithi inkokheli yebandla lezanu-PF yephula ilungelo likaZulu njalo yehluleka ukwenza ukhetho olubalulekileyo sonke isikhathi. Ibutho leZimbabwe labulala abantu abambalwa ngomnyaka 2018 lanyakenye ababetshengisela emgwaqweni. UNkosazana Ngoni uthi ukukhahlanyezwa kwabantu akuqali ngebandla lezanu-PF lohulumende kaMnangagwa.
There is no perfect election even khona ngale America. Kumele kube lezinye indlela ezingancindizeli thina ama-ordinary citizens ezokuthi bekhulumela ngazo kuhulumende wethu ukuthi lapho yabiphambanisa khona belungisise bengancindizeli ama-ordinary citizens.
Abasekela amabandla amaningi aphikisayo bathi iyamangalisa imibono yeBroad Alliance Against Sanctions ngoba uZulu ukhahlanyezwa ngabalandeli bebandla lezanu-PF lohulumende kaMnangagwa. Kodwa kulabanye njalo abasekela okufiswa yinhlanganiso le abagoqela abakubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe. UMnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule unobhala jikelele webandla leli uthi lanxa beyisekela limbono yeBroad Alliance Against Sanctions eyokuthi kumele zesule kokuphela izijeziso lezi, uhulumende laye kumele alungisise umnotho obhidlikayo ukuze abantu bakwele Zimbabwe bathole impila kahle.
Uhulumende weZimbabwe okhokhelwa yiZANU-PF kumele akhiphe laye ama-sanctions awethesa abantu bakithi. Ngalokhu sitsho ukuthi kunengi uhulumende weZimbabwe okumele akulungise ukuze impilo zabantu bakithi zitshintshe.
Uhulumende weMelika lamalunga edale leSenate Foreign Relations Committee bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi izijeziso zenotho zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. USenator Jim Rick okubandla lama-Republicans lomnumzana Chris Coons okubandla lama-Democrats abakuhlangothi ledaleleli ele-Subcommittee on Africa and Global Health Policy bathi kumele uhulumende kaTrump angayekethisi izijeziso lezi ngoba kakukabi le nguquko elizweni selokhu ibutho lasusa esikhundleni owayengumongameli umuyi uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Sebecele abaphathintambo bakahulumende ukuthi bakhuthaze uTrump ukuthi afakele abanye abakubandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho besithi bakhahlameza uZulu okumangalisayo. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Mulukele, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sithi siqoqela sendaba yikungabi lababusi abakwanisa ukubusa uZulu kakuhle, ukuba lababusi abangamasela abatshona betshontsha inotho yesizwe. So thina njenge-MDC sithi kawuqale ngokulungiswa into zamalungelo abantu, ukuphila kahle kaZulu.
Abakubandla leZANU-PF bathi bayakusekela okwenziwa yinhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions. UMnumzana Mabutho Moyo ongumsekeli kanobhala jikelele obona ngezokuhanjiswa komsebenzi ebandleni leZANU-PF uthi kumele zesulwe izijeziso zenotho lezi.
Indaba yama-sanctions indaba ephilayo, ikakhulu abaphikisayo be-opposition bafuna ukuzama ukumbambatha, kodwa besazi ukuthi ama-sanctions alimaza uZulu wonke jikelele.
Uhulumende kaMnangagwa usanda kubambisana lenhlanganiso ye-Southern African Development Community emkhankasweni wokuthi kwesulwe izijeziso zenotho. Ingcwethi kwezombangazwe zithi lokho okwenziwa libandla leZANU-PF yikuvala abantu amehlo ngoba kulobukhohlakali obumangalisayo kuhulumende kaMnangagwa obenza umnotho welizwe ungathuthuki ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ikhansili yakobulawayo ithi ukusilela kwamafutha ezimota elizweni sokubangele ukuthi imise okwesikhatshana inhlelo zayo zokuchitha izibi, ukulungisa izititshi ezidubukileyo kanye lokuthwala abagulayo. Embikweni wethu lenamuhla, ikhansili le ithe izaphathisa kunhlelo ezimbalwa kuphela ezivalisa ezengozi zomgwaqo abesifazana abazithweleyo abamele baye ezibhedlela ngemva kokuhlolwa emakliniki ekhansili la kwezinye inhlelo. Ngalokho ikhansili ithi abahlali bedolobho bengathembi yona kodwa bazidingele okunye okokusebenzisa, yona isazama ukuthola amafutha epetulo ledizili. Unkosikazi Patricia Chabalala ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu kuyadanisa ngoba ikhansili isanda kuphula imithelo kuleli dolobho.
Ukukhwelethwa kwezinti kungumlando omkhulu, ama-ambulance kungumlando omkhulu, yonke lama-repairs nje konke kungumlando omkhulu ngoba kuvika le mkhuhlane labekhulu. So kungumlando omkhulu ozahlukuluza ama-residents. Njalo angikwazi ukuthi sizakwenzani, kodwa njengoba sokusiqondile kutho ukuthi kuzamele sibambe kakhulu, sinazelele, sigcinane, kube lalokhana okuthiwa yibuntu ukuthi siyabe sincedisana njengama-residents.
Ukutho ukuthi umuntu abe yacela kumakhelwane ukuthi amthwalele omunye wakhe esibhedlela,
kati makehluleni ukhansili, futhi ukhansili ukhozile phela ama-rate akhe wonke angitho. Abantu bazaqalisa ukubhadala khathesi imali ezinkulu, njengathi ngaphenpetho masabe sibhadala ama-239 e-service deliver. Kati izabe siye ngaphi yona le 239 ukuthi ichave khonapha asesithi thina sizibonele khona? Yikho kuzaba nzima kakhulu ngoba kakhathesi kunzima, iyaphuza i-ambulance bese sathi ucine ucele umakhelwane ukuthi akuncedise. Beza bazayithatha ngaphi nje lisiye kumakhelwane labomakhelwane?
Lanxa kunjalo ikhansili ithi sadinga amafutha lawo okuhambisa, mhlawumbe iwathole kube ngcono.
Ngayizawathola ayenzi kumele ibone ukuthi iyawathola ngoba kutho ukuthi kuzaba nzima kakhulu njengoba ubona ama-pumpers esephenze uba yonke indawo. Ama-pumpers yinto eyabe ibenginikeza yona le ukuthi omunye nxazeke egula idaria la uyayithatha nxa usuvambelele upampa kumbe ugcisinga wahlala phansi kwale wathi ubambe ungananzeleli. Ukuthi ikhansili kumele idinga, kodwa phela ikhansili mntanami ikhwezi yama-rekhari ukuthi yena linyanga nje sifakwe 239 kamba ngeke ncedise yini ukuthi singanzeli kuye leyingxaki? Malutshwana yini kuyikhansili njengoba sebevunyele ukuthi bakhweze? Ngoba vele bengakhweza sizazama ngakho lento ukuthi sibhadale, nabantu bazazama ukubhadala. Kutho bona bayathina la manye amazwe njenge-South Africa bayathina le-South Africa bayathina labo abhadini labo bani bani, but ngeke bekhulumisane labo njengoba sebengabafoyo wabo laba abantu ukuthi abike besincedise yini ukuthi singathola ifiyeke engangena koBulawayo, senze ama-service delivery ethu abe lula ngoba vele ngiyakwazi ukuthi yonke i-service delivery ile mota ifuna imota phakathi wayibize lisebenzeke lula kuhambe.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. livestock lamhlanje sixoxa ngamavinkili okuthengisela abezomvikela impahla ngentengo ephansi lobunzima obubhekane lozulu. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Amankampani amakhulu alamabhizimusi kwele China athi akhangelele ukuthi lonyaka azalahlekelwa imali enengi ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kwele China. Kulabantu kwele South kwele Sudan asebe esabelweni se-Tafu abathakazelela ukuthi owayengumongameli omnumzana Omar al-Bashir uzamiswa emthethwandaba we-International Criminal Court esetheswa amacala okuthi uhulumende wakhe wabulala abantu abaningi kuleyo ndawo. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla wethule ugwalo olulezinto ezingamachumi amabili ibandla leli elithe kumele zilungisiswe ukuze ukhetho luka-2023 luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela. Izinto lezi zigoqela ukuthi iKhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele idilizwe kubunjwe entsha ezasebenza izimele kungela kungenela kukahulumende. IMDC ithi njalo imithetho yonke kumele ihlelwe ngendlela ehambelana lesisekelo sombuso welizwe njalo kuqedwe udaba lokuthenga amavoti ngokudla ethi kwenziwa izano PF. Ethi njalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kumele zivunyelwe ukuvota njalo impumela yokhetho yethulwe phakathi kwesikhathi esifitshane ngemva kokhetho. Uchamisa uthi ukungena kukhetho izinto lezi zingalungisiswanga kuyabe kuyikudlala ngesikhathi ngoba kusobala ukuthi bandla lezano PF lizaqilibezela. Kodwa abezanu PF bathu Chamisa lebandla lakhe nxa befuna izikhalazo zabo zilungisiswe kumele bangene kunkulumo zikamongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla amancane eze Pollard. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo lelunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Uhlupho lwaseZimbabwe ngolwe-illegitimacy. Namabandla wonke akupholadi avuma wona ukuthi athi uMnangagwa wanqoba obusemthethweni. Kabala dispute lomnangagwa lezano PF. Yikho balaphana ukumncedisa ukuthi babuze. Semncedisa benjalo sibona kungaphumi lutho ngoba bonke lomnangagwa wabo ba-illegitimate. Akumelanga ukuthi nga uMnangagwa ukhona phansi. So ngenxa benjalo thina singena ngaphi nje kuleyo ndaba yepholadi. Thina sifuna ukuthi siqale sikhuluma lomnangagwa silungise ukuthi indoda. Amavoti ethu lana amanipulethwa. Wakunika amavoti awungelawo wawina. Uthini ngakho senzani sisiya phambili. So sehlukana khonapho ngokuthi khona laba bantu bathi bona uMnangagwa wanqoba. Thina sithi hayi uMnangagwa azangeke anqobe waluza baseRedi. So ke asizoze sihlangane sindawonye la bantu abasibona umnanga kwaNqobo.
Uyawuza umqondo wakhe Nkomo.
Into engifuna ngisho ukuba kuNdlovu ukuthi kona kule lokho bekhuluma indaba ye-illegitimacy ukuthi ibona bayithatha bevelela kuluphi uhlangothi. Angithi lapha izinto indaba zonke lezi bazikhuluma zaye zangena kumakhosi zihamba kuSupreme Court angibona so. Ukuthi kanti nxa indaba yavela kumakhosi kathi osokuhlupha sokuyini uma ikhothi yona yafaka ukuthi lokhu kuhambe kwathi yafaka yona isinqumo sokuthi akuhambi kwani bekhangela yena sabona thina ama-lawyers ayendc beletha izindaba kathi litho ukuthi thina njengabantu bezimbabwe kumbe ngithi yona i-MDC la amakhothi akhona abakholwa kuwona pho uma bengasakholwa kuwo osokuyikho yiku ngabakholwa kuhulumende ngabakholwa emakhothi ethu sokuselephela iparliament bayakholwa inda kuparliament ngoba sesikhelela the three arms of government angisho ukuthi ibona abayikho abakholwa kukho yikuphi ukuthi amakhothi sethile ukuthi lo ubaba idimu umnangagwa ngupresident sefungile ukuthi sethethe isikhundla kuze kube lanamhlanje lokho besala pho bafuna ukuthi uvele bani nxa sesingasalaleli amakhothi amakhothi ethu le ndawo ayiqeda asakhulumi nangayo thina kuzamtiye vele asikhulumi le ndaba eseyavela la uconstitutional court ukuthi sesingahlala phansi sikhulume ngayo ukuthi ungopresident bantu nesikwazi ukuthi upresident ngubaba idimu nangagwa ebesekumelele ukuthi MDC yona nxa ifuna ukubuza ayiqalise ukukhampena ngibone ngani lapha babandlovu uphumelane egcekeni ukuthi navele konke lokhu udonse likwenzayo konke lokhu selizama nje ukuthi lihlale lani libonakala vele libonhlela u-2023
yebo kunjalo yini Ndlovu ikulungiselela ukhetho likwenzayo lokho
lokho sikwenzayo sikho kulungiselela ukhetho sikhuluma ngokhetho oludlulile luka-2018 ubaba uMalaki Nkomo ngiyakwazi ukuthi umuntu ozisisayo izinto zomthetho lezo i-court i-supreme court kayizange ithi uMnangagwa wawina kayizange itsho njalo i-supreme court yathi MDC ngathi sithi liqibelelezelwe lisanini ubufakazi ubufakazi lobu sibufuna ngendlela yama-V11 ayiwo kwakubhalwa khona ukuthi lowuthole amavoti angaka lingalethi ubufakazi bona oba ama-V11 yikho esesezacubungula khona udaba ezongu lingalulethanga-ke lingalethanga ama-V11 ke kunzima ukuthi sithi larotha kodwa ngokutho njalo bathi ukuthi izanu-ke yawina uMnangagwa wawina thina sase sikwazi ukuthi singaphakuyevula ama-V11 base begijimile ba-interfiya lawo ayesele poison ama-V11 lawo ayevalelwe yikho sayala thina ukuthi avulwe sase siletha kama-issues ayesegcekeni ukuthi athi zekhi li-announce ama-results azaba ma-tathethi yena on its own fundamentally kuyatshengisela ukuthi hatshi kukhona bokungahambi kuhle xa sikhangela isinqumo esiphume emalawe odade bashile ukuthi yebo kambe asingeke sithi kube loku rojwa kuthile kumbe kulo ndlela ikhetho ongahanjiswanga ngayo kodwa-ke ngendlela esibona loku rojwa ngayo amafrigazi lapha emafomini kuyatshengisela ukuthi ukhetho azange impumela yangikhona ikhethwe kuhle ngabe kwavotwa kuhle ngabe kwahamba njani kuhle kodwa impumela amanumba akhanye ngani aphela yikho-ke umalaba wathi yena silethe ama-V11 ukuze alalele udaba lwethu asinike isinqumo esesifunayo kodwa sathi thina ama-V11 lawa singeke sithi alethwe njengobufakazi ngoba agcinwe yi-system yezanu phiyefa yikwetha kwalayo
sigqiba Nkomo khonapho nxa ipholadi isebenza mpela iphumelela kuyini eselikwenzile kuyini esikwenzile
ngibona ingani inkulumo ziyaqhubeka ziya phambili kule nhlelo eziningi ezikhangelele ukuthi bahlanganisa osomabhizinisi bakhangele wonke umuntu wezimbabwe ongabe la elakho afuna ukuthi akufake laphana kube ngumbono ukuthi singathuthuka kanjani ngibona ungani ibandla le-ZANU PF kanye ndawonye lepholadi laphana ento bekudingeka ukuthi wonke umuntu obona ukuhlupheka kwabantu ekwazi ukuthi lo mbono ulesifanela sokuthi laphana singabopha kanje laphana sikhulule kanje ukwenzela ukuthi i-economy yethu iphakame iye phezulu asihlanganeni sindawonye ungananzelela esikudingayo thina njengebandla le-ZANU PF ikhona lokhu ukuthi khona abantu bezimbabwe ababuye sikhulumisane sonkeni singakhethani ngemhlobo kumbe ngombala
umnumzana Malaki Nkomo wake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende njalo ngowebandla le-ZANU PF ubexoxa endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili Inengi lithi uhulumende kumele alungise umnotho, hathi ukuvula amavinkilo okuthengisela abezomvikela ngemali ephansi. Kwanele olivalelisayo, Ntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.